isikhathi sembiko yenu.
Ngibingelele msakazi okhulumayo ngupilate Ndlovu obaba kaHemon eVictoria Falls. Ngilokudana mbijana ngesenzo se-1 PF. Sebebaqedile amalunga wonke ayedala lephalamende abe-MDC Alliance ngenxa yokuthi bengakuthandi ukuphikiswa, ngenxa yokuthi bengakuthandi ukuboniswa indlela yokusebenza. Bakhiphile amadoda wonke akhethiweyo, amadoda wonke akhaliphileyo, amadoda wonke akade esebenza ngokuzinikela efisa ukuthi ilizwe leZimbabwe lithuthuke lisiya phambili. Amadoda wonke anjalo alombono njalo akhitshiwe, sibabonile bakhitshiwe. Masikhangela indoda yeDinga uDubeko, Prince Dubeko, masikhangela uTenda Ibithi, lamanye amadoda amaningi engeke ngaqamba ngamabizo ngenxa yokuthi ma ngaqhubeka ngibaqamba bonke laba bantu phose ngaqeda isikhathi. Bese ngisizwa ubuhlungu kancane kulabo abanye bethu abangathi caba izisisi zanu-PF, abangathi kababona okwenzakala elizweni leZimbabwe, kangazi kumbe ngabantu abakhuluma bengaphandle, kangazi. Kodwa-ke engingakutsho ngamafitshane ukuthi there is nothing engenziwa yibukhokheli maqondana nokurikholwa kwama-MPs bethu. Akade bekuzamile, bakuzamile, libonile, bake bahambe bakhothi, but indaba zabo zehlula zonke akade ziye emakhothi. Ikhothi ibhayasi kwamakhothi eZimbabwe wonke asengaphansi kwebandla le-1 PF.
Salubonani basakazi be-Studio 7, siyalibingelela, siyalijabulela ukulizwa lisasebenza, lisasincedisa kakhulu ngezindaba eziliqiniso ezinhle ezizona ezenzakalayo ngempela, ezizona njalo esizidingayo. Siyabonga lokuba lisaphephile kulolu bhubhani, umdalo saligcinile. Mina basakazi be-Studio 7 ngicela lonkele imbuzele uMagalela Mafa, ngicelani ukubuza ukuthi ubaba lo nxa elokube sithi iphathi yabantu, iphathi yabantu, kanti utsho bathi abantu? Thina komthwakazi sidiniwe ngabo-MDC labozanu, ngoba thina kithi singabantu bakomthwakazi akulalutho oluguqukayo kithi, loba yi-MDC esembusweni, loba yizanu. Abakwenzayo babuya ngapha komthwakazi bezokhuluma ngezilonda zethu langokuhlukumezwa kwethu, kodwa nxa sebekuphawa abakuboni kufanele ukuthi bengasenzela anything, ngoba bengabe belezinkinga lebandla elibusayo lezanu, kodwa bale common ground yokuthi umuntu esiNdebeleni kumele asithizelwe phansi. Bonke amabandla lawa asebenza elandelana le-green plan, into abayihlelayo. Akula party elidwa ngumuntu wesishoneni engayenza eni nguquko emaphebheleleni. Balwa ezabo izimpi bodwa, bebe sebefika ngapha besisebenzise njengoba kwasetshenziswa ama-zipra, esetshenziswa ukuthi kubalwe impi eyokuthi beqeda lapho bathathelwa amaplaza abo, bathathelwa konke ngokwabo, bathathelwa even lezikhali zabo zasetshenziswa ukubulala futhi khonale emaphebheleleni. Ibandla esizalisapota, esilisekelayo, sifuna ibandla elikhuluma ngenkululeko kamthwakazi only, yilo ibandla lethu. Beyekele ukuba uMagalela Mafa bethi ibandla labantu, beyekele ogawule ukube bekhuluma abadle besuthe bencedisane lababulali bethu. Sithi asingendawo lapho thina.
Salubonani, salubonani ku-Studio 7, linjani? Ngiyaphila ngumpofu lo okhulumayo. Nami ngifuna ukugcwalisa nje la emabhasini. Uyazi ukuthi kungaba kuhle amabhasi abuye, yebo, siyabuma. Amabhasi afuneka ukuzothwala abantu. Kodwa isiqokocela sendaba, ngabe bethi beletha amabhasi, baqala balungisa imigwaqo. Ngoba imigwaqo mpela emathebeleleni ayikho. So amabhasi lawo nxa kuthi azaphiwa izabelo zonke, bazohamba njani abantu ngamabhasi umgwaqo ungekho, ngoba azofa masinya lawo mabhasi? So bengicabanga ukuthi nami ngabe uhulumente uhlakaniphile waqala wadinga amakhampani alungisa imigwaqo, imigwaqo yaba mihle ukwenza ukuthi konke kuhambe kahle. Umbono wami nami ngingumpofu komadabe eplant.
Ninja njani basakaza bahle ilichona njani lonke ebasakaza bahle abathandekayo hayi ngiphawule nje ngesikhathi sokuvumelana phendula ubaba lo moya nje othina amadoda lawa abakhokhelwe opposition party ingani bayaphelelwa ikwenza entweni ezenzakalayo ngokuxotshwa kwabanye amaministers kulesikhathi sokuthi umuntu uyadideka ingqondo kodwa ngathi uqinisa ukuthi isombululo bazaba naso njengabakhokheli ukuthula kwabo kusekuthula kuphela kungabantu ababekwazi abakwenzayo uNkulunkulu uzakhuluma konke kuzalunga kuzahamba ngendlela uNkulunkulu athanda ngayo izinto ezabezenzakala zonke ekakhulu ezombusazwe ezinye zenziwa ngoNkulunkulu ngokuthanda kwakhe
labo bekungabalaleli we-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318.